Oh well, esikhangele leyo kathi si akulela akulamuntu lali themba lokubana bambo kwaleminyaka emhlanu elandelayo into zenzakala. Kungani sisho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, intengo yempahla la yehle, oqake ukuthi thina sibe lama factory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture, kunzima ukuthi ezomnotho welizwe uthuthuke. Ngoba sikhala kathi ezama industries amaningi kakhulu abakubulawayo. Abasebenzi avalio kutana la asebenza la wasebenza ngescale esiphansi ukuthi ukuthi production yakho na asiyo leyana esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhangela thina sibe sidla impahla ezivela outside the country ezivela kubo South Africa ezivela kubo Botswana, umnotho welizwe kusitsho ukuthi sizabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithi lapha sithi uhulumende ulomlando ukuthi nxa ukuze kuli 5 years nizobe sihlungele ukuthi akube iqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factories asebenze sibe le production enkulu. Lathi sibe le mpahla esizithengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola nale imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobunzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedibeka, abantu sidonsa nzima. So ke yikho sithi hhayi uhulumende la ikaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi isizukulwane seZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka. Ngoba baphezulu hhayi bayancediseka vele bale mali zabo balama-properties zabo balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona izitolo lapha kumi njani, ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulomehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
Siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele zomnotho welizwe, ikakhulu sikhangela sibili lokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele. Singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla, siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikacansi kakhulu ngamadola. But uhlupho esilalo ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha nxa sesithenga nge-US dollar, ngoba iy'ndawo eziningi vele ziyakutshekile ziyaprayiza nge-US dollar zithi hhayi ungathi ange-US dollar kumbe uthenge futhi nge-swipe, kodwa abantu abane-US dollar balayo so baza njena nge-swipe. Khonaphana nxa usiya kuswipe into ngisiqansa, abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana kungathi aphezulu. So uzathi ukuthi i-rate liyani iyabulala abantu ukuthi nxa sesikhayela intengo yempahla, hhayi abantu badonsa nzima phandle la. Ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS. So nxa sebesiya ngayo sofanele bazame ukuyaswayipha ngayo. Manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana. So ke kulobunzima kulabo kufanele kulungiswe khona, ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngalaphana ezitolo, but iyacaza njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile. Ngangiyabanga udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani i-RTGS, abakutshengisa. Uzangena uzuyobona emshineni kulapha emshineni obulawa khona khonaphana. Ngxenye indaba ezidobhenani zingatshaya imali eyiqine zitshaya imali ephezulu kusebisele ezinye emshineni kulapho kutofa khona mala kutshaya khona izimali. So ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hhayi kuleyo kube le election abantu abangancedise kwezentengo yezimpahla, umnotho welizwe kulokuqhubeka kusebanzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana.